Yebo bakandi kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenindaba zomizwe emidlalo imidlalo le kukhona ibhora kulabo cricket kulabo rugby kuhleziwe nje kahle kuphilwa okwabantu ongasikho kwelokhu ze esikubona kusenzakala kwezeganga umuntu ukhululekile ukusekela yinoma yi-India noma yini kodwa ke lokhu ke sikuzwayo okweSouth Africa kutshengisa kakhulu ukuthi umuntu weZimbabwe usekhangelelwa phansi okunganani ngendaba yezombusazwe weZimbabwe umuntu weZimbabwe sesenziwa yinoma yini njengasetshenziswa ukuthi ke tshengiswe ukungabi yilutho esokusenzakala kuyadanisa kakhulu lokho kodwa sazi ukuthi umuntu ukhululekile ukusekela yinoma yiliphi iqembu ngaba ibhora ngaba yini abantu abanye basekela oKaizer Chiefs oPirates siyasekela England ibhola khonapha so ke hayi kuyayangisa kakhulu lo singabantu abamnyama
kungaba kubangelwa yini ukuthi abeSouth Africa babe lombono onjalo
kubangelwa ikakhulu ngezombusazwe weZimbabwe esezenza kwafa lomnotho weZimbabwe kwacina kulabantu beZimbabwe abaningi kakhulu eSouth Africa so sokusuba yikuthi nje noma yithutshane linganani nje lincane elokuthi umuntu weZimbabwe ehliswe isithunzi sakhe sokusetshenziswa khonoko umuntu weZimbabwe akafuneki ukubonakala engathi ujabulile kumele ahlale edanile so nxa ujabula wena ngokwemidlalo sokumele bakutshele ukuthi hayi ungaze wajabula udlule abakhona indaba lingabile yenu iteam elizayijabulela ngendlela ezinjalo so kuyinto embi kakhulu leyo babugande ngendlela engikubona ngayo umuntu omnyama usekhangeleka njengesichibi ikakhulu umuntu omnyama owayeseZimbabwe ngikubona kuyinto engalabuntu ngamanye amazwi
lona eleZimbabwe ubona kungani lingazinuki amakhwapha lalo lithuthukise imidlalo yalo ukuze lalo linqobe
eleZimbabwe likhatshana kakhulu ekutheni lithuthuke baba uGande ngendaba ezezomnotho umnotho elizwe udilike kakhulu vele nje nxa ungacabanga ngokuthi kuze kube le team noma ngebhora ngothenisi yini vele kakukho ngoba izinto zonke lezi zemidlalo zifuna ukuthi zakhiwe kusukela phansi lokho kuthiwa yi-grassroots development ukuthi kusukele phansi kuthathwa abantwana abancane badlale kuze kuye kuye emathimini amakhulu kufuneka imali ilizwe kalila mali kwehluleka izinto nje ezi basic njengamanzi ilizwe nxa kungalamanzi ongawanatha kungela kudla ongakudla so kuba nzima kakhulu kuyabe kuswelekile ukuthi kulungiswe ezombusazo ipolicy yeZimbabwe ilunge umnotho uvuke kodwa ke konke lokho mina lawe siyazi ukuthi ithemba lakho alikho loba nje ukuzama kuba yikuthela idada ngamanzi siyabonga.